Ukunqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla eshwafakileyo sisebenza singena ebantwini basebulilima sihambisa umbiko kapresident uNelson Chamisa lowebandla le-CCC abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi batshintshe ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo njalo abantu bayasizwisisa njalo bafisa ukuthi ibandla le-CCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo ebulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba okusho ukuthi okungakusebenza ebulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CCC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu le-ZANU-PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama-weaknesses amaningi, sasesithanda ukuthi sigxile kakhulu lapho abalama-weakness khona. Yiko kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama-councillors amabili ezigabeni ezintathu baba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angaze ngibone iziphofu ezingu-31 kumbe ezingu-34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu-34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatshaya u-12. Kuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu iyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-polling station ibanikeza abantu ukuthi babancedisa ukuvota. So iZANU-PF yananzelela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi-command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni saseMafeha which is after half 12 imodeli yasuka futhi yathwala abantu esigabeni saseMafeha futhi babayenza kanjalo laseNswazi. Babenza futhi i-command voting nale ukuthi abantu befike bethi bona ababoni kumbe abakwanisi ukubhala. Yindlela iZANU-PF esiyenza ngakhona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuni ukuthi bebavotele.